Uzathatha isikhathi ukuthi ulungiseke ngoba isikweletu esinaso inhlalakahle yesikweletu. Isikweletu lesi sidlela katshana kubo 2000 uhulumende esehluleka ukubhadala isikweletu esasikhona ngaleso sikhathi. Kodwa sibona ukuthi uhulumende waqhubeka ethatha ezinye izimali njalo kule ndaba le yokuthi kumele bacompensate ama-white farmers kumbe abalimi labana ama-white farmers. So uzabona ukuthi isikweletu esiyephi sizaqhubeka sikhula lama-areas azaqhubeka akhona ngoba asina capacity kumbe asina ndlela kumbe asina mali eyokuthi sibhadale isikweletu lesikhathesi.
IZimbabwe yaziwa njengelizwe elinothileyo elilabogolide odayimani lokunye okunjalo. Kuyini okusehlulayo ukuthi sivisele imali zonezi esazikweletayo?
Owaqala ukuthi liqiniso sibile ukuthi ama-minerals lawo amaningi kakhulu kodwa asikabi le ndlela yokuthi bekwazi ukuthi lama-minerals amaningi okungakanani. Asikabi le-geological survey ezositshela ukuthi phansi laphana kulama-minerals amaningi okungakanani. Okwesibili ukuthi kule corruption lenkohlakalo eningi kakhulu kundaba le yama-minerals okuthi igolide okhuluma ngalo lama-diamonds aphuma lapha eZimbabwe singakwazi ukuthi uhamba kanjani, uthengiswa kanjani. Uyakhumbula ubaba uMgabe futhi ubecabanga ukuthi ngaleso sikhathi iZimbabwe yalahlekelwa nge-$15 billion dollars from ama-minerals. So kusitsho ukuthi kunenkohlakalo eningi kakhulu okumele ilungiswe ngenxa yokuthi singaba lenzuzo from ama-minerals.
Kuzafa kwalungiseka yini konke khonokhu ngoba okwamanje ama-arrears bathi aku-$6 billion njalo isikwelede okumele basibhadale siku-$14 billion bazakwanelisa yini ukukwenza khonokho? Umhlangano lo mhlaka-23 uyabe ungowani nxa sikwazi ukuthi asenelisi ukuyibisela leyo mali?
Asiphumelane egcekeni lapha sitshelane iqiniso ukuthi umhlangano wamhlaka-23 awungeke ulungise konke okusihluphayo khathesi. Indaba ekhona ukuthi umhlangano lo engxenye uzenze ukuthi kuqale ukukhulumisana phakathi kwe-World Bank le-IMF neZimbabwe. Kodwa umhlangano wamhlaka-23 ayisiwo umhlangano ozalungisa udubo lweZimbabwe ngoba udubo lweZimbabwe yukuthi sisebenzisa njani izimali esizitholayo from ama-minerals esizitholayo from i-economy yethu njalo singakhulisa njani i-economy yethu. Yilo udubo esilalo njalo angibona ukuthi umhlangano lo uzasincedisa ukuthi silungise wonke ama-problems esinawo kathesi.